Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Alami ngibonge utanono kawande obesi paindaba ngwelimi lwesiShona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 28 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Chamisa.
Zakhiphwa ngesikhathi esiqondileyo basayicubungula izingcitshi zethu ngenxa yezikhiphwa sokwakuzulu ibe lula ukuzwisisa nokutshengisa ubufakazi ukuthi wanqobayo ayisiye Mnangagwa.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla le-ZANU PF lisebenzise amaqhinga elingakaze liwasebenzise.
Ukhetho lolugande belunzima bengasokhetho olulula ngenxa yokuthi iZANU PF ibifake ama-strategies ayehlukeneyo okuzama ngazo zonke indlela ukuthi khona behluthune bethathe umbuso angani abantu bathi bayabathanda. Sibone
Gambe kwenziweni ngemva kokhetho lwangeviki edluleyo.
Sokumeleke amaZimbabwe amahle, amaZimbabwe wonke jikelele aphakame athi mhlaba silwa, silwa lalokhu, cela uncedo ngalokhu esingathi thina iZimbabwean spirit.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Chamisa. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba ingcwethi kokwezethulwa kwembiko kusetshenziswa ulwazi lwalezinsuku umnumzana Freeman Chari owabuthelela ubufakazi bamaphepha athiwa ngama-V11 ethule impumela yokhetho eveza ukuba uChamisa ingaba wanqoba kukhetho. UChari wayesebenzisa i-app ethiwa Amandla athi ilobufakazi obungaphikisekiyo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Chamisa izolo utshele intatheli zindaba eHarare ukuthi bazathi sebeveza impumela abalayo kunsukwana ezilandelayo ekhomba ukubana nguye owanqoba kukhetho. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Asivumelani ngendlela ukhetho oluhambe ngalo kusukela lapho qalisele khona kuze kube esibangeni ephikiswa namhlanje. Lokhu mhlawumbe uyakwazi mnewethu ukuthi besikukhuluma kakhulu kwelakiwe bezindaba abanjengani ukuthi hhayi ukhetho lohambe kuhle, i-registration ayihambanga kuhle, i-delimitation ayihambanga kuhle, ababhala okuphethaza aphuze ukulethwa ephambanise kwamabizo umfanekiso kamongameli uNelson Chamisa ongakhali wakule fazi faka amadeski incedisa abantu ukuvota emakhaya isenzani. Khathesi sezebafika esigabeni soku-introducer soku-announce ama-results angamanga. So ikhona sesikhona kathi ukuthi hayi ama-results avanziweyo ayisiwa iqiniso nawamanga asiwayamukeli ama-results esiwaziyo thina esiwabonileyo lathi siyicubungula ukuphuma ekhethweni lolu atshengisa ukuthi umnumzana u-advocate Nelson Chamisa nguye onqobileyo lelu khetho njalo nguye omele agcotshwe abe ngumongameli welizwe lesibaba.
Manje impumela yona le litshoyo ukuthi lina lilayo lizayethula nini?
Ayethula impumela le njengokukhulu okwenza umongameli Nelson Chamisa namhle emini esithi silayo impumela le izakhithwa ngesikhathi esiqondileyo basayicubungula izingcitshi zethu ngenxa yezikhithwa sokwakuzulu ibe lula ukuzwisisa nokutshengisa ubufakazi ukuthi wanqobayo ayisiye Mnangagwa, onqobayo ngu-advocate ubaba uPresident Nelson Chamisa.
Sizwa kuthiwa kwezinye izigaba zelizwe belingela labo kuthiwa ngama-polling agents okokuthi kuzaba nzima ukuveza lokho kuthiwa ngama-V11 ubufakazi bakhona. Kuliqiniso yini lokho?
Lokho akusiko qiniso lesilama agents adlula 12,000 ade sabalele ilizwe lonke leZimbabwe behlola lokukhangelisisa ukuthi asichilibezelwa yizani kulohlenhlanganiswa yentomthetho yokuba yifazi ade hambi chaya abantu ibarasa abantu yiyo ke leyi kwezinye indawo lapho esizotobona bachaya ama-agents ethu babatshontshela amaphepha benzani kodwa ukuzeubona ukuthi ubufakazi bukhona khuluma nisenze nje inhlanganiso yezeki ibhizi kufonela awethu ama-agents iwacela ukuthi aphenduke ezobhala ama-V11 izama ukutshintsha lawa yiwo aseqinisweni efaka wabo amandla awokusekela ama-results amandla anamso yezeki.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla lezwana u-PF lisebenzise amaqhinga elingakaze liwasebenzise. Esabelweni se-Matabeleland North, umgcinisihlalo waleli bandla umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele Studio 7 ukuthi balwise veze benelisa unqoba lanxa bekunzima.
Ukhetho lolugande belunzima bengasokhetho olulula ngenxa yokuthi iZANU PF ibifake ama strategies ayehlukeneyo okuzama ngazo zonke indlela ukuthi khona behluthune bethatha umbuso angani abantu bathi bayabathanda. Sibone okwakuqala i-strategy abayisebenzisileyo ngokuletha ukudla lezinye izinto akade bezinika abantu ukuthi abantu bethiwe khona bethandizana bephathelwa noma impuphu sibili impuphu sizibonile zingena ama-ward atshiyeneyo phakathi na kwe-Martin North abantu besiyaholiswa ikakhulu kuma-areas wona lawo angani bebewakhangelela ukuthi ngama-areas awe-opposition bewuhanjiswa okuningi kakhulu abantu besiyaholiswa osobhuku besetshenziswa ukuthi bebhale amabizo abantu babo bonke kwezinye indawo osobhuku bebethiwa wena sobhuku lomkakho labantu abakho lonke liyavotelwa ama-assisted voters azaba maningi okumangalisayo. So sihlangane lakho sahlangana lamathafula kade efakwa duze lama-polling station eyindawo yokuthi abantu bebanjwe ngamandla ukuthi behambe bevotela izanu kumbe bephiwe umuntu wokuthi ehambe bavotela kwesinye isikhathi labo bantu bebeqale baphiwa something impuphu kumbe izigqoko lezi eziyabe zabuya amabheka ibhalwe amabhukwini ezanu nxa besiyavota ekuseni bedlule khonapho besethiwa wena hamba lozibani sibazwile abantu abaningi bekhala bekhonona ngokuthi bagcine bevota lapha kade bengafuni ukuvotela khona ngenxa yendlela kade bebanjwe ngayo kodwa hhayi siyabonga ukuthi sihlangane labo endimeni
kulezi izigaba ezithethwe libandla leZANU PF esigabeni seMatabeleland North khona ngapho lingathi kuhambe njani akukhankaswanga kahle na kumbe vele indawo ezilesekelo lweZANU PF
lapho esingakwanisanga khona ukuphumelela kuyafana lendawo efana lenkayi North. Inkayi North ungayikhangela nje okusuke kwenzakala ukuthi kube lomthengisi ongani khona ngale ube ngumuntu abantu akade bemthanda but basibe msolela nje yona leyo nto yokuthi izolo lokhu ubungasulutho usutholakala suthiwa khona sungu-vice president webandla usutholakala ususuka ebandleni wawukilo wawuhamba lomakhuphe sungohamba lo Douglas Monzora awukhanyi but i-candidate yethu si-introduce a bit late but i-impact yayo izwakele ngesikhathi angene ngaso ujaka onguye ohambe waya kuba i-candidate laphana siphuzile sibili sihambile siyamncedisa lapha lalaphana kodwa asakwanisanga ukuthi siyefinyelela emntwini wonke so kayiwinanga iZANU PF ngenxa yokuthi khona i-popular kumbe usithembiso opopular ngale ayisif then ungakhangela emguza lakho imguza indlela esiyisebenze ngayo amavoti ethu aqansile ngendlela emangalisayo umama okhona ngalo kade esimele usebenzile sibili leqembu lakhe alalo kwamfana basebenze okumangalisayo kodwa nje khona lokho ukuthi okwakuqala siphuzile ukungena okwesipidi ngiyathemba ukuthi khona lokho ukuthi abantu belokhu belokwesaba ukuthi bayathathelwa amaplazi abantu bebefoselwa ukuthi bevotelwa kungayisikho khona lokho imguza la besingayithatha ebubi lakho kuyafana kuyazakala ukuthi ebubi sibe lezehlakalo lapho kusibhujelwe khona ngabantu ababili akade befuza ukuthi babe ngama-candidate yethu but kungenani
Ayi usebenzile umabhena ukuthi kusobala ukuthi leyani indawo indawo sibile singayithatha njalo siyiwini then echolotsho south I think is just panjaniswe mbijana ngamawadi ama asuke ambalo asuke emguza ngedelimitation afakwa ngale bese ngawasebenzanga ephansi kwecholotsho south icholotsho south ibisebenza ilamanye amawadi akade wakhakelele kanti amanye akhona amawadi akade bewasebenzile asuka aya echolotsho north okuncede echolotsho north kodwa kwaba ne-disadvantage echolotsho south but ngokubona kwami phakathina kwesikhathi esifitshane kuyabe kungasela zana u-p f phakathina kwemathebeleni north
Hello ke ngumgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North umnumzana Prince Dube Kosibanda obexoxa le-Studio 7 ecingweni esebhinga. Kunjalo nje inkokheli yamazwe eSadak ngaphandle kukamongameli weleNamibia umnumzana Hage Geingob ayikatshayeli umongameli Mnangagwa ihlombe kulandela ukunqoba kwakhe kukhetho. Le-South Africa libikwa lisithi lizaqala lizwe imbiko yequla lalo ebelithunywe yilizwe le-South Africa ukubana iyehlola ukhetho bese besizwa ukuthi lwaqutshwa njani lanxa wayekhokhela iqula lamazwe e-SADC umnumzana Nevus Mumba wakwele Zambia wethula umbiko osola ukhetho lweZimbabwe athi alulandelanga iziqondiso ze-SADC. Umbuzo osukhona kwabaningi ngothi kambe kwenziweni ngemva kokhetho lwangevikedluleyo ngoba umumo usukhanya ukuthi uzaqhubeka ufana uZulu edubeka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Mnumzana Gandhi, abantu ababhekile njengoba sibhekile lokho kubonwa zinhlangothi lezi zama observers abaphenyi nabanye ababhekele lokhetho abathi alukhutshwanga ngendlela eyiyo yinto amaZimbabwe ayazi kudala kusukela ngo-1980 kuzofika manje ukuthi ukhetho kuleli yalizwe laseZimbabwe aluzange lwaqhutshwa kahle aluzange lwaqhutshwa ngendlela ngakho beza ngemuva laba beSadic laba beAU lezi inhlangothi ezibhekileyo abathi ukhethwa aluqhutshwanga kuhle beza ngemuva izindlamuva lezi amaZimbabwe akwazi kudala ukuthi lo khetho lwaseZimbabwe aluzange lwaqhutshwa kuhle kusukele ekuqaleni kuze kuzofika njengamanje.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa libandla eliphikisayo le-CCC ngemva kwempumela le abayisolayo?
Masa sibheka ukuthi kungenziwani mnumzana uGandhi umhlaba wonke ke sukwazi namhlanje njengokutsho kwe-SADC njengokutsho kwe-EU ukuthi ukhetho aluqhutshwanga kahle sokumele ke amaZimbabwe amahle amaZimbabwe wonke jikelele aphakame athi mhlaba silwa lalokhu cela uncedo ngalokho esingathi thina iZimbabwean Spring yokuthi abantu beZimbabwe baphakame nje bekhokhelwa yilabo ababakhokhelayo bethi hayi kwanele asizakufuni ukuthi kuqhubeke kanje and it's not akunani ne-CCC i-CCC nje ngelinye iqembu elilodwa eliphikisa iZimbabwe kodwa amaZimbabwe akhona civil society khona namaqembu amanye akhona sokumele kube yimbumba nje babumbane bonke bathi no asikuvumi lokhu not under our watch akuphelele la ake sibeni nathi ilizwe elilomthetho elilenkululeko elilendlela okwenziwa ngayo izinto ziqonde yikho okufunekayo kumele iZimbabwe iphakame izilwele umhlaba uzoyichasa uzoyisekela iZimbabwe abantu beZimbabwe kumele baphakame balwe lokuhlukunyezwa lokho lokuhlambazwa lokho lokunyathelwa lokho okwenziwa yiZANU PF ekhokhelwa nguEmerson Mnangagwa njengamanje.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le News Daily lo daba lokuthi inhlanganiso zakwamanye amazwe ezivalisa iEuropean Union, African Union le Carter Center sezixhasane lenhlanganiso yeSADC ekusoleni ukhetho olwenziwe ngevikelileyo eZimbabwe. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa athi alobufakazi bokuthi abebandla le-CCC baqoqa ukutshengisela phezu kwempumela yokhetho. Ngalokho amapholisa athi azajezisa kalukhuni abazatshengisela. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani lonke basakaza abahle, igama uWilati Moyo, ukansila weward 29 eSlovela. Hayi, ngiyayizwa indaba ekhulunywayo mayelana lama-candidates awu-CCC avunyelwe ngumthethwandaba waphezulu ukuthi bangene emncintiswaneni kamhla ka-23. Kukhombise emhlophe vele ukuthi ihulumende ayisiyo ekhontrola ama-courts. Njengalokho okuhlala kuhlatshelwa ngapho gururu bethu laba be-CCC ukuthi hey, court is captured. No, ihulumende iprove beyond any reasonable doubt ukuthi ayikapchanga court, ayikapchanga umthetho. Umthetho usebenza ukhululekile. Kuphela uhlupho lwabo majaha lawa kuba mnandi i-judgment ingahambisana lezifiso zabo, kodwa ingaphazamisana lezifiso zabo ukuthi i-judgment ichaye eceleni isupport omunye ademangele sebe sithi captured. Yibo kuba mnandi nxa imbuzi ihlaba inja, kodwa inja ingaqalisa layo ukuthi sikhambe imbuzi umphimbo sibeqalisa ukukhala ukuthi inja yenu sibulala imbuzi yethu. Kanti uyabona yilo uhlupho lwamajaha lawo. Those same guys sibabonile besiyamangala labo emakhodi emisa laba babathi khona ngama-fake candidates awe-CCC, ama-double candidates, besiyabamangalela ukuthi bakhitshwe kubhaloti. Kanti uyabona ukuthi bona bafuna ukuthi ingungu ihlale ikhale sithi kwangu kwangu kuphela, kwabanye kabafuni. So nxa bele democracy labo bekhala kangaka, why bengayekeli labo ama-double candidates labo baye evotini? Ngoba bathi balabantu
balale besithi we-7 ngifela iqiniso lokhulumayo. Uyabona kwesinye isikhathi ubugwala buyinkinga ngoba busuka budlisa omunye umuntu kabuhlungu. Uzathi wena uzinika isibindi ukuqaleni uthi wena uzokwenza into enje enje ebuhlungu omunye umuntu ngoba ngaleso sikhathi unesibindi. Mase ubona ukuthi hayi, la amandla akho siyakuphelela, wena sowuzuma uqine endleleni yomunye umuntu, ume uvale ngoba usesaba izika zakho owazenzanga ekuqaleni. Manje phela lokho okwenzakala la eqinisa without fear, without favor. Lana kukhona ukuvalwayo la imikhuba eyenzakala kuqala. Manje sobona ukuthi ungadlula lana nginikeze omunye umuntu ichance ngoba mina ngingavele ngonile ekuqaleni. Lokho engakonayo vele kuzongidla. Manje sokuyisikhathi ukuthi manje kungithole, kodwa ngithemba vele nezinyanya zeZimbabwe zizondle kakhulu, nezinyanya zeZimbabwe zikwate kakhulu.
Studio 7, mina kulensolo nombono engifuna ukuletha ebantwini jikelele, ebantwini especially abantu abavotela izanu. La kuyumongameli uMnangagwa, uma engafika irekhodini leyo i-right ilungile, kodwa uyabe zwile okusalayo. UMnangagwa labantu bakhe uthatha iZimbabwe ayenze umuzi wakhe. Yiproblem ekhona okokuqala okuwukuthi bayangathi ngo-6 okusoko ichechi libe selivaliwe, kube njalo namhlanje kuchechwe ngedelele, kube njalo. Uthatha iZimbabwe ayenze okomuzi wakhe ngoba uyenzisa abantu ukuphuma engqondweni yakhe engayisiyo, njalo futhi engumbulali wabulala abantu ngakithi, njalo futhi uwina ngabantu besiNdebeleni angasihloniphi lokusihlonipha nabantu bakhe ababalandelayo. Mina ngeke ngithi umuntu ayenza ngaba yintandane, namhlanje sezintandane, asibazi omama sibazi obaba ngenxa kaMnangagwa. Phinde futhi ngimvotele ukuthi abe ngupresidenti wami. Yena yedwa ma sikhuluma so uthi uyahleka kumbe uqakeza izandla, kumbe uyehlisa izinyembezi ukuthi
sikintena izayiro. So abantu bonke bavusa ingqondo. Umnyanga kwakunalo chaza lenza totally vele Zimbabwe khohlwa nini mingaki iminyaka izaliphef kusiletheni. 1 sesile ku renovate imigwaqo yashiya ngusimith kuyirenovate. 2 sesile ku renovate amabhiliki awachiywa ngusimith ukuthi bapende nje kuphela. Ayekhuluma nge development.
Njani njani ku studio 7 hayi isizwe sesibuhlungu madoda hayi mnanga kuvotelwa ngubani sesizodula lokhelo lwethu silukhangele bakwethu hayi mnanga kwaye ku December engafika ngcono siye emkhipha sibili ngoba ngoba amanyala lawa wenzayo hayi ayambona ukuthi kungasiphilisa kuhle singamazimbabweni hayi lokhu vela kusayezi sesiyehlulekile ngevota sambe semkhipha thina ngezandla angeze sesehlule umfana omncane kakhulu sambeni sambeni
abantu abakhangela ukhetho ekhaya khona ngabe obvisini but ayibe labantu abasuke edrobhu abe obvisini but not ukuthi kube abe zanupf kuphela basuke ngale kurobhu abantu basemakhaya bebanika itshwaya benatwa bejakwa belada khona ngabe abantu khona ngabe emakhaya akele kuqade ngisikhona lokho abantu bathanda ukunatha itshwala kakhulu bathanda kuyile dagaya velale sithu amabhoks kubuya amapepa abantu bezanti ofisiye befaka ukhiphe lana
ngibulise ku studio 7 balandeli nabasakazi bonke ngithi nje mayuyu kulokho okwenzakele okwenzakele lokho ukuthi kuyale lokho kunikezwa abahuquluzi benotho elizwi bona bevele begangile nje bezigangela bezenzela ngokwabo mina ngazi ukuthi isho abantu bacabangani mabelokhu besavoteni ibandla lezanupf ngalesi sikhathi njalo i-CCC mina ngihambisana nani ukuthi vele ningavumi ningavumi opresura chigumba labana ikhona into abayenzile bebelokhu betiza laphana nje sibabhekile phela kwamanje sokukuhle ngoba sesibona straight akusafanda lokhana ababikwenza kudala lisibone i-ZBC yenu yamanga lina libuka i-news lina lisihlelele ukuthi kwamele sibone lokhu lalokhu kwamanje sibona khonokho elikubona bebethithiza besesaba ukuthi bakhulume impumelo eyiyona sibhekile nje lingavumi bantu besisithi njalo lingangeni kuhlangane kumanyana wabo wePollard lo wamasela ngoba ma uthi ubhekile laphana futhi ekusayineni kusayine bonaba bePollard kodwa abafuna kuye bedingelwe imoto olove momaduku ngamakhanda amakhulu
sithi phambili nge-CCC phambili well done well done well done Commander in Chief Chamisa siyabonga mpela kakhulu kakhulu noma ke besitshontshile amakhetho ama-election ka-2023 come 2028 siyehla ngobuningi impela siyavota siyamkhipha come 2028 siyabonga impela kakhulu kakhulu Chamisa siyabonga CCC isebenze kakhulu ikwazile ukuthi yengeze inani lama-members ephalamende laphayana so imajority zanu ayiphukile no more 2/3 majority into yonke siyohamba ngokuboniswana akusekho lokhana ukuthi sebezenzela umathanda nje siyabonga impela kakhulu kakhulu kakhulu
eya studio 7 abalaleli hayi amazwela ayithula bheka ama results esho emashonaleni nama results emathepheleleni awafani lamazwela asoze vele kubambana akufani kuyenza vele akufani ilizwe la kumele liqunywe simple la abantu bezenzela akuhlangani bheke enje South Africa into eyenzakala eLimpopo nokuvota kwenzakala eNatal nokwenzakala eFree State bonke bavote into eyi-1 ukwenza into eyi-1 thina amashona vota ode bhekele evotelwa kumunye la amathebheni la abantu bavotwa kodwa bebhekele angeke uzokuhlangana kuzosolveka kanjani kuzosolveka kanje ilizwe lonke vele lihlangananga amashona wodwa amandebela wodwa so vele into engiyibonayo lapha vele lelo wonto ukuthi kuqunywe kungcono bafa bami lokuze bafa bamkhulela lomfana lo ngendaba yakhona ukuthi vele amhlangana amhlangani lento le ilizwe la kumele liqunywe kodwa uzokulunga
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa esebenzise umfanekiso wezibotshwa i-mugshot awuthathwa ngeviki edluleyo enkambeni yamapholisa ukudinga imali. UTrump wathathwa lumfanekiso ngolwesine olwedluleyo azinikele emapholiseni awesigaba seGeorgia ngemva kokwetheswa amacala ambala aphathelane lokuzama ukugenqula impumela yokhetho lwesigaba seGeorgia. UTrump wetheswa amacala alijumi lantathu okuzama ukugenqula impumela yokhetho esigabeni lesi. Ngokwesine ukuthi uTrump abotshwe phezu kwamacala amanye ahambelanayo ngaphandle kwamabili elokuthi wayegcina amaphepha ayimfihlo endlini yakhe okuyikwephula umthetho lokuthi wafumbathisa omunye untombazana ukuze angavezi ukuthi waya laye emacansini. Kubikwa uTrump esethole imali edlula izigidi eziyisikhombisa $7 million ngokusebenzisa umfanekiso lo. Ngomgqibelo nje kuphela uthole imali eyizigidi ezine $4 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe welemelika umnumzana Busani Ntini.
Yebo khona kunjalo kulama-polls laphumayo lapha laphana angabe tshengisa ukuthi uDonald Trump enganqoba uBiden, kodwa ebe khona amanye la awajayo uBiden uyanqoba. So mina indaba yama-polls ngiyazama ukuthi ingayilandeli kangako, ngoba wona ama-polls la vele alandela ukuthi wenzakalani ezweni. Nxa kulezinto ezimbi ezenzakalayo, i-incumbent ijayele vele ukuthi abantu bethi hhayi asisangifuni, bethi bafuna omunye umuntu omutsha. Nxa izinto zihamba kuhle, abantu bayafuna ukuthi i-incumbent iqhubeke. So umbono wami ngibona ngani hhayi isikhathi nje kuphela, i-season kuyadlula. UDonald Trump, I think abantu abale ngqondo, ama-voters ale ngqondo, outside of i-Republic Party bazabuya ngobuningi babo bevote, ngoba siyazi ukuthi uDonald Trump watshiya ilizwe leli limadabudabu, watshiya ilizwe lingaselanhlonitsho, lingasahlonitshwanga ubani lobani. Ngokubona kwami hhayi, angiboni kusenzakala ukuthi ama-American angaso ma-Republican, kumbe amanye ama-Republican abona okulengqondo bangavumi ukuthi uTrump aphendu. I think ama-polls aza kutshwa kutshoyo, kodwa nxa soyisikhathi kwahambe yovota, abantu bazavota, bazavota bevotela ilizwe elihlaba lifuna ukuqhubeka lihlonitshwa, ilizwe lizaqhubeka likhulumisana lamanye amazwe. Ngombono wami hhayi, ama-polls engatshwa kutshoyo, kodwa mbona ngani ekugcineni uBiden uzanqoba. Yebo, siyananzela ukuthi uBiden i-disadvantage yakhe ebantwini abaningi i-age yakhe, abantu abaningi bamkhangela ukuthi asekhule kakhulu bamuyachiya, kodwa ngibona ngani nge-age yakhe ayiyo ngokugogeka yikho kungcono kulo Trump esaba laye iminyaka yadlulayo engu-5. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazo welemelika, obekhuluma ecingweni leStudio 7 sesabelweni seNew York.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Chamisa. Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla le-ZANU-PF lisebenzise amaqhinga elingakazeli wasebenzise. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Lingakhohlwa ukuthi silazo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama nsuku zonke.